Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi amakansila namalunga edalela eParliamente akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khalisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakansila lamalunga edalela eParliamente akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edalela eParliamente alitshumi lambili lamakansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amakansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuWard 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenza njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukansila kaWard 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha manyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikansili idinga ukuthi ikhale lokubana ibe labantu sinama police makers abangama councillors abazathatha izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthuke robo sezi-implementwa ama managers. So ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama councillors abawakhethileyo njengezakhamizi khalisa ama councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ukuthi nxa sinanzelela uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF esiphilela iminyaka eminingi. Singazebekela amakhansazi ukuyagcotshwa. Sokungaba lengozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, umnyeso local government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi etyena ulandela umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-police makers. Kodwa i-urban councils yaphuma ama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khona kubana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela nasakhetha abantu asabafaka abesesifakela abantu esingabasini. So ke sikhayelethi nokuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho lithuthuke.
Uthi kaboni kusiba le ngxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angisoze ngibone kuba le ngxabano ngoba into esegcekeni lapha yikuthi khathi esithina sikhangelele ukuthi isadiki njengoba lawo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi ngamama. Thina besithi ngabe uyavuma amakhansela agcotshwe, ama-MPs lawo agcotshwe, kunevusayela isadaki phela singakhohlwa ngakhuphula ngo-2008 kwaba lohlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT. Wazongenela isadaki lapho bazophuma i-GNU yabuya after 9 months khanibe fana nawo khathesi wozela ukuthi intuthu kwingami akuqhubeke kunjalo kodwa mna lokukhola ukuthi isadiki izongenela. Sicine sibone ingcebiso zalo lulutho kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini, ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mugova, Wanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo uMnumzana Welshman Ncube, oyisiphathamandla se-CCC, utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla agoqela elezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguSithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengelamali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Xa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees, imali abantu kabalayo. Abanye abazali balabantwana e-primary, balabantwana e-secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe laphela ikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe i-1260 US dollars. Kungabi lesi sebenzi esizakhola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-eco cash, izinto ze-swipe kazikho ezidolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwa bethu, abantwana babazali bonke Indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonta izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kame njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kame ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emigweni nawe thulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa eDemocratic Alliance umnumzana John Steenhuisen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa eleZANU-PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulemibuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli zeAfrica ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi leAfrica jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yeSADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizozohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolukhetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokho kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zilemibuzo ngalolukhetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla leZANU-PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU-PF, but in Zimbabwe you must know and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezobusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Mm. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwe le-South Africa lisekela elezalu PF kudaba lwempumela yokhetho. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu le-Wange FC seliqothe abaqeqethi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanani basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le phezulu ngobuningi benu. Hayi mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha. Nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi ngeqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhodi. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhodi eZimbabwe kabasayi loba yinini. Ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okuleze bangayi ikhodi umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunde ukuthi lathi singabantu esicabangayo siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besenza ipolitiki bengasitsheli into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso nxa lidliwe lidliwe vele lapha ezilwa khona ezimbili yodi yanqotshwa. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo wesadakisa isadakile waye kungayiwa ngekhoti kwasiubizwa lesadaki yazoncedisa kuvele ikhoti langkhona yikho esikwaziyo phela i-7 days zonke ezikulindela ukuthi umuntu ayekhoti angayi abeloko esithi kukhona engikwenzayo. Anto yonto kuyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone sebesirobha beloko besitshela into ezingalamsebenzi lapho.
Linjani Studio 7 ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela kule minyaka emingaki bebekezela iminyaka mingaki kubekezelwa kungatshintshi lutho instead ukuthi kutshintshe kube ngcono kuba wesi kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni ibekezelele ukuthi kuzathini ngoba vele kuyacaca ukuthi azoze kwafakwa lungalutho.
Sibingelele enkundleni ngithi litshona njani basakazi. Okhulumayo ngumantsheza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona lefazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi. Ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe. Likhohlwe ukuthi nalabo eliphikisana labo ngabantu baseZimbabwe. Uma lingakwazi ukusebenzisana labo nababantu ozitsha isifuba ukuthi liwinile umkhono musuguqe ngamadolo akulandeli izayenza ezayenza umehluko. Ilizwe lizaguguudeka okwedlula lokhu esiphakathi kwakho ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela alikati wani kodwa okukhona umkhonomi awula kuthi ngwezano awula kuthi ngweqembe liphikisayo awula kuthi umuntu nje waseZimbabwe ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza lepolitiki yenu leyi ezisuzeni. Kufanele ukucabanga khona lokho yikho ubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile abantu besala bengazwani ngoba ipolitics yenu impi. Ipolitics yenu ngeyezithutha. Ipolitics yenu so yokuhlakanipha Gunda Musakwa. Ipolitics embi engathuthukisi lizwe engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela. Kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle. Mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi. Lu baba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongangwa ngochamisa yena uchamisa vele ewinile njalo buyakhuluma ukuthi umnyaka lo ngokucina kuye ukubusa khathezi isikhathi sokuthi adle kokucina khathezi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njobe sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena khathezi futhi njalo ewinile wayathatha lapho owine khona emathebeleni wathatha itsholotsho noti legwanda yakhe lale ewine yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkayi kazangathathi losithembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezandla bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnanko wakhwa kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnanko ngawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lo baba lo ngoba isihlalo sese ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawe sesiphume ukukhuluma ngezwenezelizwe le kusela into esingayenza urigili umdla ngamandla kungela nto ozayenza ngazethu uyafaka imali ezimbabwe awula mali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamane vele nalukhulu lani nabantu bezane labelokhe lisithi phambili ngezane kenjani alikuboni ukuthi kumi njalo khayelani ubaningi kwabo bezaze kuphambili ngezane abantu ababo bengekho ezimbabwe kunguwe wedwa nganithi abawucabanga mangakucabanga indawo othina kulokhu sithi phambili ngezane nganawukwana
Studio 7 linjani balaleli wasakazi nje lonke hhayi isihle ngihlala phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-3C leyi eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhiphi izanu mase kumele ukuthi abantu beyivotele-ke ithi siyikhiphi izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivotelile hhayi i-3C ikayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti lokho sina siyakwazi ama-senior member ezapho ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izana so part ongayikhipha ngevoti liya mina siyakwazi sila ngoba even i-rigging yona le ngo-1980 kwa-rigwa izapho siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu basemathebuleleni vele izanu ngumkhuba wayo lo mubi wokuriga amanye amaphathi njalo so part engaphuma esihlalweni liya njengoba umuzi umnakakasithi i-vision yakhe uze yakho kuthi ngo-2030 khonale hhayi madoda laphana sazohlupheka straight
last kulomfazi owayethukwa ngopresident uMnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhale siyakhona leZimbabwe iBhayibhile lathi ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindene akuqala eSouth Africa kuyegcina eZimbabwe folo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba lemthetho kakhulu sisahlupheka mchokotho
sanibonani viwo undebele linjani zihlobo linjani siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lolu kodwa ke sizathini ngoba vele uMnangagwa akusimuntu ophumayo lapha sokufuze nje ukuthi abantu beyamukele khonokho kukhona khonokho abantu bebambane kuphela solution khonokho kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kulanto sizayenza izanu yizanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani baba msakazi njani mthoko Studio 7 asiyazi ukuthi akula nto ezolunga sokalokho sexojiwe emasoni nangakwa siyazi ukuthi vele akulanto ezolunga akula nto ezalunga vele phaa kwi-5 years lezi ezikhona ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but awula lutshintsho oluza kuba khona nanko vele wesisebeqale yathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe Kucwaningo olusandayo ethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. Omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lamaRepublicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe but kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa wetheswayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuza gcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanika izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho ikho sizabona khona iqiniso ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale bazambopha yini bamfake ejele yini and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo e-decidayo umuntu ongena e-White House. So kathesi sibona ukuthi i-head-to-head between uTrump lo-Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo 2020 owadliwa khona by a few percentage points. Ama independent lama suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then I platform yama Republicans anti-abortion, anti-immigration njani njani. Sizabona ukuthi yabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni le Studio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesisisi lithi amakhansila lamalunga edalela ephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Masidibane njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.